into enanzelelekayo ukuthi amazwe awavakatshelayo aqanjwayo o-North Korea, o-Russia ngamazwe avele elobudlelwane lezanu PF. Ngamazwe njalo iRussia isempini, iNorth Korea ihlala nje kunjalo kungathiwa kufuthelweni. Ngamazwe futhi alendlela ethize yokubusa abantu, wananzelela umbuso wezanu PF ungathi ugxile kunkolo kumbe kundlela okubuswa ngayo kulawo mazwe. So nxa umongameli esiyakhona ngale kuzongaba lokunakaneli ukuthi kukhona ukuyakhulunywa kakhulu endaweni zabo-defense ezezikhali, kube khona njalo le ndaba zepolitiki, kube khona njalo ukuthi iRussia ngayinanzelela isikhuthala kakhulu ukwenza ubungane lamazwe e-Africa, ifisa ukuncedisa ngainto zemining yama-fertilizer ezokulima, idinga ubungane ukuthi ihuge amazwe asuke ku-America abuye kiyo. So ikucabangela ukuthi nxa umongameli kuhamba kwakhe inhloso zakhe zigoqela khonokho.
Lona ilizwe siyabona ukubana liphakathi kobunzima bokusilela kwemali, lokhu akwenzayo umongameli ukuthi ahambe ubona kungaphathisa yini ilizwe ikakhulu kwezomnotho?
Ilizwe liphakathi kokuswela imali, wananzelela inhlelo eziningi azihambi ngendlela efiswa ngabantu ngenxa yokuthi imali uthiye yasilela. Yikho ke nxa umongameli esebonakala ehamba amazwe amaningi, njalo nxa ehamba siyakwazi ukuthi ehambe yedwa isikhathi esinekuvama ukuthi uhanje abantu bebaningi, labanye nje kuyabe kungacaci ukuthi kanti bebahamba besiyakwenzani. So ke kusuka kube lensolo kumbe ukunakanela ukuthi imali leyi ibingasetshenziswa ngezinye indlela, ihambo kaziweni lutshwane kuze ukuthi imali yokwenza into ze-development ibe khona ibe nenye. Kodwa ke isikhathi esiningi nxa utsho njalo bayaphendula bona be-ofisi yakhe bethi upresident kumele angene lapha nalapha, edinga i-investment, edinga ubungane, esakha ubudlelwane beZimbabwe namanye amazwe. Sithemba ke siza kubona khonokho kusenzakala ukuthi kuzasinceda ngaphi. Kodwa isikhathi esiningi suka silinde izithembiso zokuthi kuthiwe kuzabanje kube nje, singakuboni, singaluboni untshintsho. Abantu sebegcina bebona into ayikudlaliswa kwemali nje.